So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 30 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kaphisa abantu babuchwe babanjira phezulu lezimoto zabo kunje ukuthi bapholisele kwamanzi afika kwasaba kuphendela kubuka kwalela kubakhulisa.
Elinye icele lebandla le-CCC lithi amalunga alo angedlula ikhulu abotshiwe lamhla eGweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi uMboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe.
Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwe, ngawuqeda ukumenyezelwa ke uhulumende omutsha, sizame ukuxhumana laye lo uyabe sengumphathintambo wezangaphakathi.
Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yekhabhinethi yalelo lizwe ngehola lika 9 o'clock lamuhla ngemva kokuvumelana lebandla le-DA lamanye ekwabiweni kwalezi sikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Kwezemidlalo lamhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo uLawrence Phiri owayedlalela iBoso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elinye icele lebandla le-CCC lithi amalunga alo engedlula ikhulu abotshiwe lamhla eGweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi uMboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe. Bathathelwa imota zabo bavalelwa esitokisini njalo amagqwetha asazama ukudingisisa ukuthi betheswa cala bani. Umoyi wayelilunga laleli bandla obikwa wabulawa ngamapholisa ngomnyaka ka-2022. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli saleli cele le-CCC.
Amapholisa athethe abantu abaningi kakhulu kathesi abahundred namahundred abantu babotshiwe babanjiwe basegweru lezimoto zabo kunje ukuthi bapholisele kwamanzi afika kwasebaphendela kakhulu ukuthi avalela kumbakhulukenzani kodwa efika kukhuluma ukuthi lokhu kudekethe kwethuka okukhulu uhulumende kamnanika ozaziyo ukuthi vele yena ngamanga kuhle endabeni zokusekelwa kwezilu wezimbabwe njalo abantu bafuna ukutshengisela nje ukukhuluma kwabo ngendaba ezenzakalayo elizweni uyaphambi kwehlelo le-SADC kumele libuye eZimbabwe besithi bona hayi lapho u-SADC ngeke ibuye eZimbabwe umnankasa engalungisisanga indaba ziyokhetha engahamba kahle.
Kodwa isizathu sokubotshwa kwalaba lingabe lisiphiwe yini?
Asikazwisisi amapholisa abethela cala bani ngiphathi kumelelio amagqeda egijimile asekhona asemile bazabe besi-updatha ngokuhamba kwesikhathi kodwa-ke esikwaziyo ukuthi akunasizathu esibambekayo kumbe isizathu esemthetho esingabe sikhona. Injongo yombuthano wabantu yanamhlanje bengizikhumbula-ke iqhawe nento labulawa ngabantu bezanupiefu ekhwekhwe ngo-2022 sithiya kuma-by-elections embukeleni mile bekule memorial service yathi memorial program-ke ekhaya lapho kumele kusayekwe ilitshe ethuneni lakhe namhlanje kodwa amapholisa abengafuni ukuthi ihlelo lolu luye phambili. Mhlawumbe sizigcizelela nje ukuthi lolu hlelo belungasibe hlelo lukaZulu beluluhlelo lwendlela lusenzela ekhaya emzini wakomboneni ngalokho amapholisa abangela mvumo yokuthi abambe abantu ababuphi esenza kulokhu abakwenza.
Akhona amanye amalunga yenu asezandleni zamapholisa akathesi asesitokisini wona kuyini elikukhangeleleyo ngawo?
Sikhangelele ukuthi laba abantu bakhulume umnumzane eselekithimba nabanye ngakhe ababethwayo mhlaka-16 June ukuthi bakhulume abangacalanga lethayo bebezibuthanene nabemzili kababa uThimba bezikholisela nje belandelela ilanga lika-June 16 Day of the African Child eliyilanga-ke esili-celebrate every year. Ngalokho-ke afika wazi amapholisa laba bantu babagcileleni esitokisini konke lokho kwenzakalayo kubotshwa kwabantu esibubodwa laba ababothiwe abasegweru abanye babothiwe lapha eHarare abanye bayaboshwa endaweni ezijiyeneyo imihlangano ethiyaliswa ukwenzakala elingeni lonke jikelele kwenziwa isizathu sokwethuka sokuthi esingathikuthiwa yi-panic yokuthi bayakwazi ukuthi abantu ababafuni bahlezi ezikhundleni ngenkathi.
Lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele e-CCC ebesixoxa la icingweni eseHarare. Kusenjalo amalunga amahlanu awebandla elikhokhelwa umnumzana Job Sikhala ele-National Democratic Working Group akhululwe lamhla ngemva kokubhadala imali engamadola angamashumi amathathu munye ngamunye, kutsho iziphathamandla zaleli bandla. Amapholisa athi abophe abahlanu laba eHarare ngoba bedibene emhlanganweni ngenjongo yokudala amacala.
Kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yeCabinet yalelo lizwe ngehola elilandelayo elika 9 o'clock lamuhla ngemva kokuvumelana lebandla le-Democratic Alliance lamanye ekwabiweni kwalezi izikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Lokhu kulandela umhlangano womongameli Ramaphosa oqhube lomnumzana John Steenhuisen okhokhela ibandla le-DA. Sixoxe lomnumzana Ngqabutho Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa yena othi bazaxoxisana lebandla elizakhokhela ugatsha lokwenzakala elizweni ukuze kucutshungulwe izikhalazo zabo njengabokuza abavela eZimbabwe.
Kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene. Siyananzelela ukuthi thina kwasithatha isikhathi eside ngemva kokuthi kusayinwe isivumelwano phakathi kwamabandla ese-Parliament by Global Political Agreement mhlaka 15 September 2008. I-cabinet yaze yabakhona ngo-February 2009, kodwa ngemva kwamaviki amabili umongameli ethotshiwe seku-announcewa i-cabinet. Yinto enhle abantu abayilindeleyo, ikakhulu labantu thina esibuya kwamanye amazwe ngoba singaphansi komphathintambo wezangaphakathi. Umbuzo lokhu khona ukuthi kambe ngubani ozaba ngumphathintambo wezangaphakathi, ngoba abantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe ozangena uzaba lobudlelwano obuhle labantu ababuya ngaphandle.
Likhangelela ukuthi ugatsha lukahulumende lona lolo lomqoko lubona ngokwenzakala ekhaya lungakuliphi bandla?
Sibone inkulumo kumbe sithi nabemaphephandaba bathi bona ugatsha lwezangaphakathi luphiwe i-Democratic Alliance, esicabanga ukuthi omunye wabo welunga le-Democratic Alliance nguye ozaba ngumphathintambo wezangaphakathi, kusho ukuthi solusuka ku-African National Congress. Esesukhangelele kakhulu yokuthi kuyini i-Democratic Alliance yayikutsho ngesikhathi siya ekhethweni ngabantu abuya phandle. Njalo siyanginzelela ukuthi umthetho omutsha okhangelele kwezangaphakathi kumbe ukhangelelwe ukuhamba i-migration usuke ku-policy conference ye-African National Congress. Esingakwaziwe ukuthi umphathintambo wezangaphakathi uzaba nawo amandla yini ukuthi awuguqule lowo mthetho abesebuya lomthetho ovela kubandla le-Democratic Alliance. Nxa ezabuya lomthetho ovela ku-Democratic Alliance, sibona ngani kuzaba ngono ngenkulumo ababezikhuluma besithi kakhulu labo abaphethe amaZimbabwe exemption permits kumele baphiwe lokho kuthiwa ngama-permanent residence. Asikwazi ukuthi kwakuyikukhankasa kuphela, njengoba sebengena uhulumende nxa bezasiwa leso sikhundla ukuthi bazoqhubeka besitsho njalo yini. Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwe, ngawuqeda ukumenyezelwa-ke uhulumende omutsha, sizame ukuxhumana laye lo uyabe sengumphathintambo wezangaphakathi.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abahlali beFrance baqalisile ukuvotela amalunga edale lePhalamende lamhla kuhlandla lakuqala lokhetho lapho okunganqoba khona amabandla alobandlululo selokhu kwedlula isikhathi lapho okwakuhlukuluzwa khona abantu ngenxa yokholo kumbe uhlanga lwabo iNazi area. Kuvika abentathe izindaba abe 18. Inhloko kahulumende we-Israel uBenjamin Netanyahu uthi uzaqhubeka esilwa leqembu leHamas eGaza aze anqobe kukhululwe labo ababotshwe yiHamas. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Untando ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu esePlumtree eMatabeleland South.
Ngijabulile njalo ngiyathokoza kakhulu ukuthi lami ngibe yingxenye yalaba abakhethiweyo lonyaka kuba kuMandela Washington Fellowship. Ngoba ungalanzelela competition yangkhona hayi inzima sibili ama applications abe maningi. Njalo uthi uzofinyelele kulithuba elihle ngoba ngikhangelele ukufunda kabanzi ngalokhu engikwenzayo emsebenzini ukuze lami ngithole njalo amanye ama leadership skills azangincedisa ukuthi ngisebenze kahle ngithuthukise isigaba sami leZimbabwe yonke.
Yiziphi ezinye zezinto ozikhangeleleyo ukuthi ube usuzitholile ngesikhathi liqeda i-fellowship le?
Ngifisa ukuthi ma i-6 weeks zeMandela Washington Fellowship seziphelile, ngibe sengikwanise ukuthi ngibe sengithole ulwazi lonke olwaneleyo olokuthi lami ngikwanise ukuthi ngibe ngumholi omncane ongcono ngoba ngibuye lapha ngilama skills ami engilawo. Kodwa njengoba abadala besitsho bethu kufunda kuphele, ngikhangelele ukuthi ngifunde kabazi ukuthi ngiyenze njani ngcono umsebenzi wami.
Sesikhangela umsebenzi owenzayo eZimbabwe okwenze wathola leli thuba elokuphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Wenza umsebenzi bani njalo uphathisa njani uZulu?
Mina ngiwuntanga oyenza into ezimbili. Ngiyenza owe good governance le human rights lapho esifundisa ontanga nge-constitution yeZimbabwe ukwenzela ukuthi bebewazi amalungelo abo nokuqakatheka kwawo. Siphinde njalo sibafundise abontanga ngokuthi kumele bethathe manyathelo bani ukuze bekwanise ukuthi bekhulume ne-local governance yabo. Kungoba ungananzelela ontanga isikhathi esiningi baya bengakwazi ukuthi kumele ngithathe nyathelo bani ma ngivelelwe ngenye into. So thina esikwenzayo yikubafundisa ukuthi ma kulento enje kumele uhambe lapha lalapha. Okunye njalo ngiyenza i-advocacy for sexual reproductive health rights. Lapha sifundisa ama-adolescent girls and young women on how they can prevent themselves from getting HIV and AIDS ngokuthi bengasebenzisa njani kumbe bengathola njani ama-prep methods lawa akhona eZimbabwe. Ngoba ungananzelela besile oral prep isikhathi sonke kodwa sokule dapivirine ring ne-injection esifisa ukuthi ngabe abontanga yindlela abasebenzisayo ukuze benqabele ukuthola igcikwane le-HIV and AIDS.
Ukhula nje ubukhangelela ukuthi uzafika kuleli izinga lempumelelo sofike kilo, njalo yiwaphi amazwi ongathiyela abatsha?
Ngikhula bengivele ngilokunye engangufisa kusekhanda. Ngithe ngiqeda isikolo ngaziyenzela i-human resources management, njalo bengingazi ukuthi ngingazithola ngilapha ngalowo mnyaka. Kungoba ngithe ngiqeda isikolo ngabona ukuthi amathuba omsebenzi mancane, ngase ngiqalisa ngokuvolontiya. So ngithethe isikhathi eside ngizivolontiyela ngisebenza lapha lalapha ngincedisa nje lapho kufunakala khona umuntu okuncedisa. Lokho kuba lithuba elihle ngoba kuyafundisa njalo kuyagruma ontanga kakhulu, njalo kuyakukhipha entweni eziningi. Akulanto eziningi ezingakuthola uma kuwukuthi utshona ubhizi. Kathesi masikhangele sikhangele izinto zabo drug abuse lani, kuyakukhipha entweni zonke leziyana ma uhlala ubhizi uthola into yokuyenza. Engingakwa advisor ukuthi ontanga lonke utshintsho luqala kithi, yonke into iqala ngawe, iqala ngami. Ma ubona iproblem ecommunityini yakho, kumele kube nguwe osukumela phezulu uncedise kumbe uyenze.
Ngikhula bengingakhangelelanga ukuthi ngifike lapha, kodwa ngibonga ukuba ngilitholile leli thuba.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loNkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika okwamaviki ambalwa. Asihlangane ninye esikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wethu,
sigcina amasiko
wethu,
sigcina amasiko
wethu.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Holman Khumalo. Isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa umndeni wakwaKhumalo kuba yinkosi kaMthokazi. Siyakwamukela kuhlelo baba Khumalo, injani impilo khona ngapho-ke eJohannesburg? Ye, akusitsheleke ukuthi lenzani kulezi nsuku khona ngapho xa sikhangela inhlelo zikaZulu.
Abantu bakithi bayaboshwa, bayahlukunyezwa kakhulu, yikho-ke hayi vele sithembe nje ukuthi uZulu asikhulumele, kodwa naye basalinde ukuthi kumiswe i-cabinet kwazi ukuthi uminiswa womafezo uyabe sengubani bese bengetha.
Kanti kanti singathi nakuyini elikwenzayo khonapho xa ungasitshela ngokuthi le
sinemihlangano namaphoyisa, sinemihlangano nabo abantu be-home affairs, sinemihlangano labantu be-NPA, National Prosecuting Authority, ngenxa yokuthi uma abantu abanye abantu bayaripotwa mhlonishwa abaganayo bese bekhululwa, manje sikhulumisana le-NPA ukuthi kanti kakhulula abantu kanjani umuntu vele oluhlupho emphakathini. So yikho nje sihlangana ama-stakeholders wonke lawo ukuthi sikhulumisane singenze njani, ngoba kulezinto ezihluphayo laba mhlonishwa abantwana bakithi kusuka kube le-gender based violence. Ukhona umfana okwafona isonga mpela ethi namhlanje nxala umntwana ngingambulalanga mina ngiza kuyejele, manje ulamula njani ungumuntu kodwa? Yilokhu sisebenzisana namapholisa le-NPA le-home affairs ukubona ukuthi abantu bakithi labo baziphatha kahle, ngoba yeyikhona abantu abahluphayo bakithi babo.
Ye, bona abantu bathini nxa likwenza khonokho, njalo bayakuthakazelela yini ngokubona kwabo?
Bayakuthakazelela mhlonishwa, besike nge-16 June nje besile men's fellowship, i-men meeting lamajaha, sixoxa nje khonokho ukuthi bakithi ake sizihloniphenini ukuze sihlonishwe. Nge-Saturday ledlileyo la besilenye futhi i-meeting yabantu besilisa ukuzama nje ukufundisa ukuthi akasikwazi ukuziphatha kahle. Ye, okunye nje mhlonishwa khonokho ukuklina nje, ukuklina i-hillbrow lokho sibhizi ngakho, ngoba sifuna ukuthi sifundise abantu bakithi ukuthi babe ngama-responsible citizens, baziphathe kahle bengabantu. Ngoba lapho ababa sekuhambeni, asingathi ngoba sihambile bese siziphathe okwabantu abanganiki abakhuliswayo emakhaya alungileyo.
Khuluma labo khonapho-ke ngamapusha.
Siyazama, sifonelwa njalo nje ukuthi liyabotshwa uma lidrayive ama-Uber enu, liyabotshwa uma livele ema-restaurant. Sile mihlangano namapholisa njalo nje inyanga yona lujulayi mhlaka 9 lomhlangano lamapholisa, le-MPA, le-Home Affairs, le-JMPD, sizama ukuncenga ukuthi abasibekezelele, ngoba ekhaya sisuswe luhlupho, bangabuyi lapha labo babuye basihlukumeze. Siyancenga bakithi ngoba sihambile, siyazi abantu bakithi abaningi vele abalawo amaphepha.
Namhla kwisigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, besixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani Lobhengula, wakhethwa ngumndeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo ungadini lokusasa. Ulivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Silani
abadala
awatanpatimisa
ayawutshela wathi salulandela,
salulandela
yiwo nomsi
luyalandela uhlelo lwezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje, ngiyathemba ukuba libe leviki elihle. Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokulingwa lokulingeka esikwenzayo sihamba kulimpilo lapha emhlabeni. Ngizafisa ukuba sibale kuLuka chapter ka 4 iverse nga 1-2. Ithi yona uJesu egcwele umoya oyingcwele wasuka evela eJordani wasekhokhelwa ngumoya wamusa enkangala. Lapho alingwa khona nguSathane okwensuku ezingamathumi amane. Kadlanga lutho ngalezo nsuku, ekupheleni kwazo wayeselambile. Ngiyafisa ukuba sinanzelele izinto ezithize. Okokuqala ikuba nxa sihamba lapha emhlabeni sizahlangana lokulingwa nguSathane entweni ezehlukeneyo. Ngakho into eqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi uzasilinga, isilingo silanda wonke umuntu. Ikanti nangu uJesu owayenguNkulunkulu elingwa laye nguSathane. So kutshengisela ukuthi wonke umuntu uzalingwa. Akula uza ukuthi hayi maybe lo ngumfundisi kumbe lo ukhule kwedlula abanye kumbe lo nguyongcwele ngcwele. Wonke umuntu uyafika esikhathini lapho athola khona izilingo kumbe ukulingwa nguSathane. Okokuqala asiziseni ukuthi ukulinga khona vele kuvela ngapi. Siyananzelela lapho ukuthi umuntu olinga abantu nguye uSathane. UNkulunkulu uyakuvumela ukuthi kwenzakale, kodwa okwenzayo lowo msebenzi nguye uSathane, ngoba iBhayibheli lithi vele yena uSathane nguye olanda abantu ebanika imlando. Siyabona ukuba uJesu lapha wamlinga ngento efunwa yinyama yakhe. Inyama ilezinto ezithakazelayo eyabizifuna. Ikanti thina akumelanga sibuswe yinyama, ngoba thina singumoya ohlala phakathi kwenyama. Ilizwi lenkosi lithi lona kwabaseRoma chapter ka 8 kumele thina sikhokhelwe ngumoya, ngoba laba abakhokhelwa ngumoya oyingcwele yibo abantwana bakaNkulunkulu. Ngakho uSathane uyabe silinga ngezinto esizifisayo, ngezinto esizifunayo. Nxa sikhangele lapho uJesu siyananzelela ukuba walingwa ngendlala. Indlala iba yinto ebuhlungu kakhulu nxa umuntu ephakathi kwayo. Inyama yakho iyabe isifuna ukuthi udle ukuze umphefumulo uhlale kakuhle. Ngakho-ke uSathane usilinga ngakhonokhu. Okokuqala, izinto eziyabe zidingayo umzimba wethu ukuthi sibe lazo kuba yiso isilingo esikhulu kakhulu. Kungayisithi ukuthi kuyisono ukuba lakho khonokho, kodwa uyabe silinga ukuthi senze sedlule amalawulo ngento yonale esiyabe siyifisa, kumbe sikwenze ngendlela engayisiyo eletha udumo kuNkulunkulu. Ngakho siyabona ukuthi walinga uJesu ngendlala. Okwesibili, siyabona njalo ukuba ulinga uJesu ngelizwi likaNkulunkulu. Uyaphendulela ilizwi likaNkulunkulu alenze litsho izinto ezingayisizo lezo ilizwi likaNkulunkulu eliyabe lizitho. Yikho lapho okuba khona ukuthuhliswa kwabantu. Siyabona lapho uSathane uyabe ekhuluma ngombhalo, kodwa umbhalo lowo awuphendulise ube yindlela engayisiyo yona, ube yindlela eletha ukuzigqaja phakathi kwethu. Kungayisiyo indlela ilizwi likaNkulunkulu omele lisebenze ngalo. Sengigqiba udaba lwethu, ngifuna sinanzelele ukuba ukulingwa njalo lokuthi sithole sifike phakathi kwesikhathi sokuba uSathane asilinge sizalanda wonke umuntu. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi wenzani wena ngakho khonokho, asithandazenini. Baba, igama likaJesu, siyathandaza uqinise abazalwane bonke abalaleleyo bekwanisa ukuliswa nokunqoba ukulingwa nguSathane. Siyathandaza igama likaJesu ukuba sizoba nempilo yokunqoba isono noSathane ngegama likaJesu. Ahlanganeni bazalwane ngevikela ilandelayo. Inkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga Ntungamile. Wezemidlalo namuhla weEzwathisa Sanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo uLawrence Phiri. Yena owadlala waqeqesha njalo waba ngumphathi weqembu leHighlanders engakayi kwele Botswana. UEzwa uqala ngokusethulela impumela yamidlalo yalamuhla kuyona le iviki.
Iqembu lesizwe elama Warriors liphezulu endlalane yemklomelo yesibaya sika Group B endlalane ye CONCACAF Cup edlalela eSouth Africa. Iqembu leli lenqoba eComoros 1-0 kukanti namhlanje emini linqobe eZambia 2-0. Selingenile kusibanga sesibili salumncintiswano lanxa lingakadlali umdlalo walo wokugcina leKenya kulesi sibaya. Emdlalweni yePremier Soccer League eZimbabwe, izolo ingezi Platinum 3 Cape United 2, Bulawayo Chiefs 0 Manica Diamonds 0, Simba Bora 1 ZBC Caripa 0, Yada 2 Highlanders 0. Namhlanje iDynamos 1 Green Fuel 0, Wange 2 Bigita 2, Tel 1-1 Platinum 1, Chekuru Pirates 1 Arnold Movers 0, Chicken Inn 0 Herentals 0. Kuzima kuphoso. Kuzenjalo kuhlandla lethu lapho sixoxa labasaziwayo kwezemidlalo namhlanje Lawrence Loftipiri wakhathaza kakhulu kwezenguqu ngesikhathi sakhe uqembu leHighlanders asizweni imbali yakhe ngamafitshane.
Ngizalule khonapha kobulawayo ngikhulele emzilikazi ibhora ngaqasha yabona ngize yi-13 years. I think me one of those outa ngama-first players abayi-development yeHighlanders 13 ngakhuliswa-ke khonapha ku-Highlanders phansi kwabo Edward Dzosa laseNdlovu until ngaze ngathola i-chance yokudlala kulokuzeni ku-senior team ngaba ngu-goalkeeper ngadlala amanye ama-positions athize.
Uphiri uthi edlalela iqembu leBhoso wezwa ubuhlungu obukhulu abanye bezama ukusebenzisa imali yokubhidliza iqembu lakhe.
Bazama ukudiliza i-Highlanders kufunywe i-Olympics sahlala singu-5 kuyini uMajuta uDosana umali uTimond loDouglas Ntoli and then bangikhetha ukuthi ngibe ngu-player coach ngaqalisa ngikhonapho ukuba ngu-coach but eventually ugumese sabuya ngasenziwa ngu-manager coach sometime ngayekela ngo-93 kwakuyindlela yokudiliza i-Highlanders. It was really more political than anything. Kwakuyindlela yokudiliza i-Highlanders banikwa sibili imali athink asikwazi ukuthi yayivela ngayo.
Ibhola elalidlalwa yini ngesikhathi senu lalinjani njalo kukhona yini umdlalo wayekukhathaza enkundleni lidlala Lofty?
Thina sidlala ibhola phela sasilithanda sasingadlaleli lutho except ukuthi
siyathanda ibheji.
Ya, ukuthanda ibheji i-commitment owathi esimbonakaliso kulama many other interventions lokuze iphekise zemali kumbe and so on but ngesikhathi sethu thina wawusithi udlala with a commitment ukuthi udlalela i-club yakho. Iplayer engathi mina eyake yandithwalisa nzima sibili yaphosa ngifaka abantu kuthiwa ngupenya Dzingane phela nti leyazi ukuthi ama-wingers bafaka and ukuba-tracker down ungaba-tackler bawuchiya. Yes, we have to be cool civilians as well. Down corner, we just slide out of the game.
Inengi labalandeli beBhoso likhala ngokuthi kungani ungangeni kuleli qembu uphathe kungaba kukuboard kumbe ku-executive.
Engxenye kubangwa yokuthi ngo-93 ngake ngaphuma ngayahlala eBotswana for about 25 years. Ngathi sengiphenduka-ke a couple of years ago. Hayi, nxa kuyikuthi babona ngani ngingaba luncedo.
Ima Studio 7, ikamra mweza Jesus Band.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Siyabonga Ezra, singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Elinye icele le-CCC lithi amalunga alo angedlula ikhulu abotshiwe lamhla igweru ezama ukuxhasa umndeni kaMoyi uMboneni Ncube kwisikhumbuzo sakhe bathathelwa imota zabo bavalelwa esitokisini njalo amagqwetha asazama ukudingisisa ukuthi betheswa cala bani. UMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelelwe ukumemezela amalunga enkundla yekhabhinethi yalelo lizwe ngehola elilandelayo lika-9 o'clock lamhla ngemva kokuvumelana lebandla le-DA lamanye ekwabiweni kwalezi izikhundla ukuze kubunjwe uhulumende womanyano. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cheererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.